mina ngikontesta ngisesikhundleni sobukhansela u-MP wami engu-Honorable Edwin Mshoriwa. Sihamba sonke, sihambena kakuhle. Of course, kulalabo awokokhuphe ababuya labo abazama ukuthi basidisturbe, but hayi, idvarese kwa ikhanya iyazi umongameli wayo onguthamisa owathiwa nguTswangirai. Ngingathi so far amakampeni ethu ahamba kakuhle. Esikukhangeleleyo kuphela ikuthi inkalazo zethu esikhala ngazo kuzeki ukuthi ilungisise ukwenzela ukuthi sithole ukuthi ukuvotwa ozayenzwa kuza kuba free and fair.
Ubona amathuba akho emahle yini ukuthi unganqoba?
This time around akula noise ngapha eDivarese kwa lo masikhangelana labo laba ebezana uPF abahlala besenza kwezinye isuku eziphelileyo. This time akula noise plus hayi iground yethu inde kakhulu ngoba umuntu wonke uphonga ukukhuluma ukuthi damisa tetetete.
Alibabona abakamnanga?
Abakhona amaposta awagcwele kodwa ikugcwala kwamaposta kuphela i-advertisement phela ye. Umuntu wonke uyavunyelwa uku-advertise but abantu bayakwazi lakho abakufunayo. Uma sikhangele indawo abantu bonke bakhangelela ukuthi angabe uDamisa angangena.
Kodwa kuyini okuhluphayo kakhulu khonapho kuwadi yakho eDivarese ofuna ukukwenzela abantu kumboza qhubeka ukwenzela abantu?
Right, iDivarese kwa yilokishi eliseluluphele. Okokuthi infrastructure sikhuluma ngendawo zamanzi, sikhuluma ngendawo zamatoilets. I-infrastructure layo siluphele, ufuna ukuthi intshintshwe. I-problem ngezana uPF akadivusa kathi senza ukuthi i-council iswele izimali zokuthi ilungisise zonke lezo zinto. So sikhangelela ukuthi uDamisa angangena, thina sesizazi lapho kufunakala ukuthi kulungise. Sizangihamba labo sibatshengise ukuthi sifuna lapha kulungise kanje, sifuna lokhu lalokhu. Silalelwa ngominista oyabe sekhona manje.
Lokhu sithi umnumzana Chamisa nguyo obonakale losekelo oluningi.
Right. Yikho engikubonayo, ungakhangela ngapha endaweni yaseDivarese kwa iZanu PF kadevele ingazathi iqine kwelinye iward elithiwa iward 40. Lapho kulamasitenzi anikwa khona iZanu PF ngoba babethatha i-advantage yokuthi balamaland yoneyo bayithi yi-state land ayisiyo under council. So kade benika amasitendi khona ngale kodwa ukungena esikwenzayo kuleyo ndawo abantu abaningi batshengisa ukuthi hhayi kungabe ukuthi bahlezi khona ngapho kodwa umongameli abamfunayo ozenza ukuthi izinto zonke zilunge njengenkangelelo yabo bayamazi nguTamisa. Right, uTamisa ulosekelo olukhulu esishona abantu uTamisa ayenda nenyika yikho abakukhulumayo.
Babona ngabantu ababuya emhlanganweni yakhe yini kumbe kukhona okunye abakubonayo? Njengoba sibona lo mongameli Mnangagwa laye kubuya abantu abaningi kakhulu laye emhlanganweni yakhe yama-rallies.
Right, hayi sikhangela ama-rally kuphela, sikhangela nabantu lakho abakukhulumayo bekutsho emalayinini lapho esihamba kukho. Njengakhathi so ngikhuluma lawe so ngiphakathi kwendawo yeseDivarese kwa emavinkilini athiwa iDivarese kwa 3 shop.